Isala nkomo kwavalelwa abantu abangu-12 betshiswa omama obaba labantwana kwafa abangu-6 kwasinda abangu-6 abakwazi ukuthi bekwatile umduli baphuma umnyango baphuma babaleka laba abangu-6 bafa batshela phakathi bafa abanye bathi bephuma babadubula phandle abahlanu laba bangcwatshwe khonapho lapho abatshela khona oyedwa nguye wathathwa ngabemuli yakhe bambeka emzini wakhe
sesike sabona le siyafaka amatshe esikhumbuzo afanayo eBhalagwe laseNkabazwe kodwa lawo matshe atshontshwa adilizwa kalesabini ukuthi kungenzakala okufanayo eSalankomo
asesabi ukuthi kungenzakala okufanayo laloba kungenzakala abakwenzayo kasibesabi kasibencengi kasibethuki sizaqhubeka siwafaka ngoba abantu bafa kuqakathekile ukuthi izikhumbuzo zibe khona kuqakathekile ukuthi sibe le ndawo lapho abantu abahlangana khona besiyakhumbula izihlobo zabo kuqakathekile lokuthi abasakhulayo bebekwazi izindawo bengixoxa labo abakhulayo kuyona lwana umango kuningi abangakwaziyo okufihlakeleyo ngezindawo zabo so kuyabe kuqakathekile ukuthi abakhulayo bebekwazi ukuthi kwenzakalani ngijabulile ukubana besile nhlanganiso evela esozibele ngoba khonokhana kuyabe sokusenza abantu bonke bekuzivisa ukuthi hhayi kungabe kwenzakala emandebeleni kodwa indaba yelizwe lonke international problem edinga ukuthi abantu bezimbabwe sonke sibambisane ukuthi siyilungise bengazi befuna ukuwabulala akusoze kusimisi akusoze kuqede udaba lwegugurawundi udaba lwegugurawundi luyaqeda ikubana abantu abakwenzayo bahlale phansi labantu bezimbabwe bacele uxolo bebatshele neqiniso ukuthi babekwenzelani lokho akulungiswa ngokuyadiliza ubufakazi kodwa kumiswa ukuthi bezehlise bebe lobuntu.